go VOA Ndebele.
Amachono zithobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 6 Nkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abazali bathele nzima kakhulu ngokuba ngakusiza esikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, okusho khona ukuthi kakusoze kweneliseke, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ukuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye.
We had to look at the most efficient operator.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili, okuyiyona ntengo esayivumelayo. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhalekhukhwini lencingo olwePortrals bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana. Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye kokusebenzisa. Kuthi le ntengo yempahla yesikolo ezamayunifomu lazo zikhweziwe njengayo yonke impahla lokudla elizweni. Ngakwelinye icele, ababalisi labo bakhala ngeholo eliphansi besithi balakho ukubeka phansi amabhuku nxa kungathathwanga manyathelo okulungisisa lolu dubo lweholo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye leyempahla zesikolo ezigoqela amayunifomu lokunye kokusebenzisa, ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethula kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi silokudana kakhulu ungasivula izikolo, isimo somkhono misimi sinje. Intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli, esikhangele ukuthi sizathi sivula abaningi bakhona bazakwenisa ukuthi bahambe emsebenzini. Ngokunjalo ke ngeke kumangalisa ukuthi ababalisi bafisa ukuthi bagcine bebeke phansi isikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi yibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo.
tinedamu ziko gurure wa zidisitewe kuti ya wasi kwanza kuwa na muro nukwana kutivazi tingirevo shikafu ziko jikanya muri izabu
katazegile nyesimo sababalisi mwa ine ngilavo ala mali yokati vichova uti babu yele msebenzini kuti abanya abala mali yokupata laba ntwababu imali yesikolo
kutia marize shukuro zichaita kutuwa na wawa jinji kataze kuenda kuchikoro
umnumzana admaya ngwenya umumzali olomtwana ofunda ihlala esikolo uti imbadalo esikolo ikupuge ya pindwa katatu
mini problem eni layo mailana nge mpilo ya lapezi mbapwe ntezi na ngezikweli ile lefizi kweli ile mambuza nge fizi kuti wakweze leni watu wanito zonke zikweli ile ufwe tutuna abantu wanavesikolo umeleba lisinko lisinko wa zikweli ile so akwezu tuwezi zifizi kunzi mabilita abantu wanababu ya lesikolo katesu nabifizi hivi 400 and something ya kwela katesi wa 1200 angwazi vele ngawuza into kuyini lokho okwenzakala kithi la kunzima ukuthi abantwana sabuyisele esikolo
omunye wabasakhulayo ongumfundi uNkosi Mbambo uthi ubona kunzima ukuba babuyele esikolo ngoba isimo selizwe singavumi izikolo ziyavulwa kusasa loba isimo sezomnotho welizwe sihlukumeza uZulu abazali bakhalaza ukuba intengo zezigqoko zesikolo imbadalo yezikolo kanye lokudla sekuqanise kakhulu okwedlula iholo labo iningi labazali lithi selidonsa nzima ngesimo esikhona elizweni ngakho bacela ukuba uhulumende angenele alungise izinto inhlanganiso ezimele ababalisi lazo zithi kungenzeka ukuba ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo lingeseneli ukuphila elizweni lapho intengo ehlala ikhuphuka mihla ngemihla ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamanje lamhlanje ukhulule abanye abasakhulayo abadume ngokuqoqa amadili athiwa ngamavuzu party kwathi abanye bagwetshelwa ukusebenza emphakathini i-community service abanye kodwa belokhu bevalelwe bonke betheswa icala lokungena emphakathini i-criminal nuisance kanye lokuthatha izidakamizwa umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uchiye uqoqe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 wasipha loludaba olulandelayo
ye namafeatures singathi yithe sibe imbangela yalokho njengezakhamiza kobulawayo sikwenze lokho sikhangela ukuthi isizwe sethu ikakhulu sikhangela kakhulu abatsha bese sisonakala esokusiba lokubola ukuthize njengalokho ke sasesukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba ekuhlanganeni kwethu ke emhlangano esibe la mhla ka 3 eCity Presbyterian Church saphuma lezinqumo zokuthi kuqondiswe khonoko njalo singakahlangani ke mhla ka 3 besivele sike sabhala incwadi sasihambisa kuma stakeholders atsheni amapolisa abezemfundo izakhamuzi abepolitiki ezinhlanganiso ezakhamuzi ezinye zabancane abasakhulayo lezinye ezigayene ngezempila kahle zabantwana esingathi ngabo National Aid Council ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dhoso olukhona so isenzo esenziwe ngamapholisa kasikuthi yinto ekade singayikhangelanga besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangele ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokugama ukuthize ngoba sinanzele ukuthi ngama Saturday yokuimbe singathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala lo mgqibelo wokuthi ngokugcina seke siyavula izikolo lalo mgqibelo wokuthi nxa kule trade fair bezokusiba lokugama ukuthize okwenzakalayo bathwala utshwala bayegida laba abagida khona kodwa kulokugama phakathi kulokunatha utshwala khonapho kulokuya emacansini
ye manje libona ingani lokhu kuzasiza yini
injongo yethu kade inkulu kakhulu yikuthi sizama ukuthi izitalada zakobulawayo singathi i-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khona kuyana siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izindlu ezikhathana kodwa ke njengoba kathi sasitshilwa ngaphambilini ukuthi sokusenzakala ezindlini nabadala ngabaphakame bakuqondise thina injongo yethu kakhulu ukuthi izitalada zakobulawayo zingaze zagcwala intsha yona leyi ekade senyakazela okwakwabonakala kulelani langa sebenyakazela phambi kwabovista laphana sebedakisa siyakwazi ukuthi sebehlehlele emuva kade sebengabe endaweni ezicashileyo kodwa-ke laphana songumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo kasibakhuzeni kasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lo mlando wokukhuza abantwana ngoba amapholisa wona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambe lezindlini besiyatheka ukuthi endlini kabandi kwenzakalani kodwa abazali le community kumbe singathi nje abantu in general labo kabaphakame bancedise ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza kungabe kungakakuthinti kathesi kodwa mhlaso kuthe owakho naye waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo ayiqondanga ayiqondelanga kona njalo kayilungelanga futhi ubani umphakathi.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube umabhalani wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Amadili la awokuganga athiwa ngamavuzu party abikwa esebhahile edolobheni lakoBulawayo. Thiyani indlebe ngo 6 o'clock ekuseni lapho umnumzana Dube azachasisa ngokwenzakala kumavuzu party la.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhalekhukhwini lencingo Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kumbe iPortals bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana kodwa asegqibe inhlelo zawo zokuhuga abasebenzisayo ngentengo ephansi ama-promotions. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe umqondisi wePortals umnumzana Gift Machengete edalele iParliamente lapho ebuzisiswa ikomiti ebona ngokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. UMachengete ukhuthaze amalunga aleli dale ukuba akhankasele ukukhwezwa kweholo lezisebenzi hatshi ukwehliswa kwentengo yokusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini lencingo ngoba abamankampani la womathathu engazange angezelela intengo.
We had to look at the most efficient operator.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili okuyiyona ntengo esayivumelana. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Inkulumo kaMachengete iza ngemva kokuba abamankampani abomakhalekhukhwini womathathu abalisa e-Econet, NetOne le-Telecel bengezelele ihlawulo zokusebenzisa ubulembu eyedatha kodwa uZulu osebenzisa indlela zokukhulumisana zebulenjini abagoqela labosomabhizimusi bathi iqonge kakhulu lintengo. UNkosazana Nomathemba Moyo ngomunye wabosomabhizimusi abakhankasela ukuthengwa kwempahla yabo ebulenjini.
Indaba leyo yokuphela kwedatha leyo ayiziphathi kahle ayihambi eqinisweni ngoba ibhizinesi uthola ukuthi ulebhizinesi wenza ibhizinesi online but then awusakwazi ukuthi uyenze ngoba ibhajethi yakhona yabe ingasakuvumeli ngoba idatha yakhona sikhole off. So mna vele lokhu hayi idoti nje hayi.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokuphazamisa umsebenzi wabo.
Intengo yedatha isikisele emuva kakhulu especially nxa sizama ukuthi siziphi indlela esizama ukuthi siziphilise ngayo si-advertise lapha kuma-WhatsApp kuma-social media manje nxa sokunje akusasebenzeki sokunzima sokudula.
Enye ingcwethi kwezomnotho ekhokela kwimisebenzi yokucubungula ngawo ngaphansi kwenhlanganiso ye-Labour Economic Development Research Institute in Zimbabwe Letters uDr Godfrey Kanyenze uthi lesi simo singalunga kuphela nxa uhulumende engazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
And the Minister of Finance has pointed out that the recklessness in terms of fiscal policies izwi.
Umphathi intambo wezimali uhlezi ekutsho khonokho ukuba ungaziphathi kwakhe ukhulumende kwezokuhlonipha imithetho eyabe eyibekile kuyiyona ndaba esibangele leso simo sezomnotho. Kumele sidinge isisusa senkinga ilizwe libhekane lazo. Kungakho sithi uhulumende kumele azinikele. Sithi thina silomlando, uhulumende nguye olomlando omkhulu.
Imizamo yokukhulumisana labenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe, CCZ, yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali. Labafundi izikolo zivulwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo uhlangene lomunye wakhe wele Russia uSergey Lavrov lamhlanje kunokufuthelana phakathi kwamazwe omabili alembono ehlukeneyo ngesimo sengxabangxoza yombusazwe esiseVenezuela. Imuli esikhosini yakwele Bhilitane isivusiswe ngengane engumfana lamhlanje. UZulu lentathela izindaba ebezilinde kwensuku ezimbalwa esigodleni senkosana uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle zamukele ngenjabulo umbiko ukuthi uDuke loDuchess of Sussex bamukele ingane yabo yakuqala lamhlanje. Abenhlanganiso yabelaphi bakwele Melika yabe Operation of Hope kuleviki basesibhedlela sempilo Central Hospital lapho abaze ukuzohlinza abantu inengi lingabantwana abazalwa belesimo sendebe ezidabukileyo esithiwa sona ipalate and lip cleft. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UDokotela Mora uthi iqula lakhe libunjwa ngodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe emsebenzini abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazowuqhelisa ukuze bahlinze lakobulawayo ngoba bananzelela ukuba abantu bahamba umango omude besiya eHarare. Lonyaka baqalele ukuhlinza kobulawayo kuthi ngeviki ezayo baye eHarare. UDokotela Mora uthi bazahlinza abantu abedlula amachumi amahlanu.
We've come to perform surgeries for babies and adults that have the cleft lip condition or cleft.
Puthe ngabe operation of hope kalandu uzoriphe abantwana bala my cleft palate lama lip. Bakhangelela ukuthi ba operate 48. So today ngu day 2 we operation. We did 7 yesterday. Today we are going to operate on 9. 48 up to Friday. There is about $12,000 who's a repair in China Elalisa about the program we Zimbabwe was in whatever Konokoamali $65,000
for the patients asleep in order to do the surgery. So the anesthesiology machines.
Umnumzana Ozias Ndlovu isikhulumeli sesibhedlela sempilo uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi amahlanu kodwa uthi bakhangelele ukuthi kuhlinzwe abangamachumi ayisithupha.
Ivile silohlelo silabo dokotela abavela kwele America abe Operation of Hope abazo operate abantwana labadala abale problem ye cleft lip and palate. Sikhangelele ukuoperator amapatient angafika 60 but so far sile 52 esesibatholile. Ilanga lokuqala kuoperator abayi 7 and lalamuhla futhi sikhangelele ukuba operator abayi 7 kumbe 8.
Unkosikazi Nobuhle Mathendele osuka ePlumtree uthi uabonyiwe ngwenya ube lendebe edabukileyo uhlinzwe izolo.
Umntana zakhe ngabonyiwe ngwenya ube elegist nge Friday wathola ukuoperator izolo ngesandi eoperator yesterday 27 June 2017. Hayi, nibengenahlupho olukhulu kangako nje kuba ngathi ubemunya nzima kuphela ukuthi ubevulekile indebe.
Unkosikazi Kuhle Benkosi Mhlanga osuka eSt Paul's eLupane uthi indodana yakhe uSimphiwe yiNkosi Ncube wazalwa elesilakalaka lendebe edabukileyo.
Nize ngokuzolungisa umntana wami iclip lip palette. Ulungise ilip kwasala ipalette. Next trip bayilungisa. Hlupho lakho ukuthi kazange wamunya kuphela kodwa uhlupha kwe-clip lip palette. Asizanga leyo ukuthi uthungiwe nasenjengabanye abantwana.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Muthanetha Ncube olendodana yakhe unkosi Mayibongwe Ncube owayetshe isandla uhlinzwe namhlanje.
Wayele problem ukuthi wayetshile. So sasesithola nje uncedo laba ababuyile bamu-operatile bamenza kwaba kahle iprocess yakhe yaba right.
Isakhamuzi sakobulawayo iLimkani Sithole uthi indodakazi yakhe yaqala yahlinzwa indebe kusasa ukhangelele ukuba ahlinzwe isilakalaka.
Warepair i-cleft lip but yasezorepair ipalette. Ngiyaphumelela wayedakile lapha nala ipalette kusasa. Ma vele ngangikhala siza ubuhlungu bethi athi uNkulunkulu unike umntwana oyisimabani ngoba ngangaze ngibone umntwana onjalo lokho engazalwayo. So ngangiqala ngaye nalo lo mntwana.
Uhulumende weZimbabwe encedisana lenkampani yamaNamnede eShapes kunye neRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso ye-Operation of Hope isike yaqhuba lomsebenzi emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye ase-Asia. Inhlanganiso ibunjwe ngodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo ukwenza lomsebenzi kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokuhamba lokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlangene lemithi. Lesimo esinje bengazwanga ngohlelo lokuhlinzwa kungelambadalo bakhuthazwa ukuba bafike esibhedlela seMpilo Central Hospital kumbe ukuya ezibhedlela eziseduze labo bezohlolwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo eleZanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa ukwele Botswana lapho angena khona umhlangano ohlaziya ngokulondolozwa kwendlovu zeganga. Umhlangano walamhlanje owenzelwe esigodlweni sikamongameli State House eHarare ubikwa uhlaziye imininingwane yomhlahlandlela wenkulumo zamabandla la eyethulwa ngamakomiti amane abunjwa kumaviki amathathu adluleyo. Kodwa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ongakaze angene kulezi nkulumo ubengekho njalo. Unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT laye ubengekho ngoba kuthiwa uye kwelwatshwa esibhedlela seSouth Africa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe okunengi ngalezi nkulumo.
Sokusetheke amakomiti amathathu esesethiweke ayaphuma ke nalokho abakubunjelweyo namakomiti la angu-4 agoqela ke i-thematic committee anjengawe i-agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abe-evaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiwekela ama-committee esesethiwa ama-committee osokulandela-ke sesisiya kungaze kuhlalwe sokuzasethwa-ke kube lama-teams okuthi oku-agenda kuzaimplimentwa njani kuma-thematic committees. Ngoba lawa amanye amakomiti ungakukhangela-ke like almost like ama-once off but i-komiti esinye yabe siqakathekile ngibona ngani ne-agenda ukuthi kuphume ke ama-teams ku-agenda ukuthi kuzasetyenzwa njani. Nxa sokwenzile njalo-ke mbona-ke sokuzayiwa kuma-provinces ngoba yikho kwavunyelwanayo ukuthi kuyakuya kuma-provinces ngoba lezi ngxoxo akuzanga zibe zingxoxo ezingagoqela abantu, kufanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu, kwazakala into ekhulunywayo abantu labo bayinvolve. Ngoba ungaze uthiye ibe yinto yama-politicians wodwa, kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izisu lezikhwama zabo.
Kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces? Abantu bayabe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba?
Inkulumo kayisiyonto ekuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu. Inkulumo yokuthiwa i-dialogue. I-dialogue itho ukuthi lawe uyafaka owakho umbono, nomunye la yafaka owakho umbono, bese likhulumisana ngembono eyabe ifake. Yiyo okuthiwa ngesilungu i-dialogue leyo. Ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise i-dialogue lama-negotiations. Ama-negotiations zilabala ku-negotiate into ekhona elaphana. Kodwa ukukhulumisana-ke i-dialogue kuyabe kukhulumisana ukuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuqeda njani. Ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey ubani kawinanga kuhle, ubani uwine kuhle, hey izephi kayilunganga ayezikuhle. Kuyafana ukuthi sikhulume ngento ezinjengazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangazi bagcina sebesithi lo kayisiyowini leyo kodwa kuwine lo.
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseNkayi. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wethekelele umuzi weMbare eHarare esigabeni sezindlu ezelekeneyo zamaflats ezeMatapi ukuyazibonela ngawakhe amehlo umsebenzi wokulungisisa lezi zindlu owenziwa ngumanisipala weHarare encediswa nguhulumende lenkampani eye-FGC Zimbabwe. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsebenzi owenziwe kulezi zindlu ngokupenda kutsha phakathi laphandle kwazo, ukulungisisa impompi zamanzi lezezambuzini, amafasitela lokunye obesekudilikile. Umnangagwa ubikwa ejabuliswe kakhulu ngumsebenzi owenziwe kulezi zindlu. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eye Combined Harare Residents Association, uNkosikazi Lorraine Mpasiri, kuthi lanxa kulinyathelo elihle elithethweyo lokulungisisa lezi zindlu, bekuqakathekile ukuthi lo msebenzi uqalisele phakathi kwezindlu, hatshi ngaphandle, ngoba kulapho ukulomonakalo omkhulu. Ukuze lokho kufezeke, bekumele abantu abahlezi kulezo zindlu baqale bake baphume kizo, kutsho uNkosikazi Mpasiri. Kunjalo nje, umongameli welizwe uthe esuka lapho walubhekisa kweleBotswana emhlanganweni ophathelane lokulondolozwa kwendlovu owekhasane Elephant Summit, wona-ke ongenwa yinkokheli yamazwe akumanyano owekavango Zambezi Khaza. Amazwe abumba lumanyano ngabalisa eleAngola, Botswana, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. Amazwe la asemizameni yokuphuma lezibopho ezilakho ukuthi athole imvumo yokuthengisa impondo zendlovu phambilini komhlangano omkhulu wokulondolozwa kwenyamazana zendle owe-Convention of International Trade on Endangered Species, CITES. Umhlangano owekasane oqale ngolwesihlanu ukhangelelwe kuphela kusasa.
Come on,
Nikomen Tombazana, Kute Maniginigi, Ingoma Galiqua, Oganube, his Kibela Ocello to Lam Flange, what was in Agatugani, Keskangele in Sogo Zendaba. His Golos Yavula Gusa, Savazali Bekalangutong, Aguenteng, Rupatalela, Inzego, Yazifundo, Logunye. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ezinye indaba ngo 6:30 ekuseni okwamanje salani ku live talk igama ngo Chris Gande Silala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.